Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 15 Ntulikazi 2022 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwa lapileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaneminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokuthini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba
umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo xa uhulumente weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokujini lephumula north kobulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu eziguqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lephumula north. Isakhamuzi sephumula north unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanjwe isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatshe ekliniki ephumula.
Isikhulumi sikamanisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022 lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households or be imizi engu 132 babe sithi bake baba layo idaria but bebe sebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhla ka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwa lapileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaneminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43. Wasusiba nomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhla ka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakobulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi ewasusa kumncema esigodini iwaletha e-criterion bedside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esithitha khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-criterion water reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-rifle range Magwegwe and Hillside reservoirs. The water shedding lay siqalayo iqala mhla ka 15 July 2022 kuze kuyofika mhla ka 21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese sisiba futhi lolu hlelo olosibili oluza affecta amanye ama-suburb esilungisa amagetsi ayinxima lapha esithola khona amanzi wethu. Uma sikhangela iprogram yethu okuthiwa yiBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, iBSWIP, eyiyo iprogram eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa. Ukulungisiswa kwamagetsi lapha esiphampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So iproject leyi isifika emaphethelweni, sebefanele ukuthi bevale ngathi istation samagetsi ukuthi beyenelise ukugqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala, kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kula manzi, kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kulelanga lakhona esalingwa ngocity council le 24 hours. So manje kathi sesimangala sesiphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana lakho kuphela khona lokho, kungani kuyasikhathaza, asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akulamanzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu izifo ezinjenge dysentery, cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lecouncil yakoBulawayo ukuthwalisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza amachumi amathathu lasificamine mibili ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Yimele umsakazo weStudio 7 ikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe enikela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingamajumi amabili lantathu ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumbiko uza ngesikhathi abamamadla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza nokubethusela phambilini kokhetho. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokhu. Sikhokhe lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla leZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye ureferi wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona abantu nxa ukuze kube le mhlangano naleyo ukuthi abantu ba-adresa abantu yamarali ya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona iZANU-PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media, uzananzela ukuthi abantu bezanu bathatha bayenze into ephathi, kukanti ise-national, those are national media houses. ibandla eli opposition kumama opposition ani kwamathuba okubana lawo azwakale khona abaxoxisanela abantu ngokunye futhi sekunanzela ukhonoko bese sinanzela futhi yona izek ngokwayo i-composition yayo kwananzela abantu suka phezulu khona le kunguye oyithungamelayo bangabantu aba-appointwayo umongameli we-ZANU-PF njalo engu-president welizwe we-Emmerson Mnangagwa kusitshoni lokho kusho ukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze bambhikisa instead uyabatshela okokwenza so ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongdlongo nje obukhona ukuhlukumezwa kwabantu ukuhlukuluzwa kwabantu uthole ukuthi kuba lezi gigaba ezibakhona kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe bathaywe abalinyaziwe amapholisa ayi-investigate kungani sehluke u-investigate ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla le-ZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo ngokunjalo akulungiluzo so ke in short we are saying i-ZAC is not independent
abe-ZANU-PF bona bathi akulalutho olubi nge-ZAC njalo bathi kuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abaku-ZANU-PF abafana lendodakazi ka-Kembo Mohati babe ngamalunga e-ZAC ithi i-ZANU-PF akulalutho olubi ngalokho
yikho sikuthiwe ukuthi xa sithi thina ukhetho lwasuke bezithethe oluzakumela usozabafriends esithokhonoko ngabona abo bantu asimangali banxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lomuntu idonsela ingubo ngakuye kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU-PF lawo nxa yendlela abacabanga abaye becabanga ukuthi ngakuthiwa bona baku-opposition umumusho njalo kubamba kungaba njani so eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo njalo kuyisiso sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo but eqinisweni sibe nxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina we-ZAC akuhambi kuhle so uhlubo olukhona sibona ngathi nxa abantu bezanu-PF becabanga njalo hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimeleyo kuthi beyi-independent kutshoni basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu okunye lokunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlobo wabulala into yongakusela nto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ingubo ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengeza West Parliament njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala wezemthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe umnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. USikhala ubhekane lamacala amanengi akuqela elokuphehla udlame lokuvimba ingalo yomthetho. Unduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali eneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa koluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation. Isikhulumeli se-ZAC umnumzana Jasper Mangwana utshele intazelezizindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisitshiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. I-ZAC ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayidok namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo i-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abalamaphepha aqondileyo okuhambisa, kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngenxa yokuthi abalamaphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abalamaphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanweni lentatheli izindaba, umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, Mnumzana Blessings Vava, uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenge is that the access to resources, the access to jobs.
Bakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kuningi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedlulileyo. Lokho kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wehlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDetswane lonkosikazi Alice Mugwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kweliBotswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yebona abeZimbabwe kule-South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena, uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyevota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zisithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula kuSADC region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula weSADC zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla liphikisayo ele-Citizen Coalition for Change kukhetho luka-2008 olwaludlakela olukhulu iningi labeZimbabwe labalekela kwele Botswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano weBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe, uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigwaqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho wePenal Code owenza kube licala ukuba abantu bechudoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulungeni nguMichael Osopo Castillo, umculi werap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro Movement elabaculi izikhwicamfundo labanye abathi baphikisa uncindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. Ukas Tilolo Ontero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abanengi kakhulu enkundleni zokuxhumana. Ukas Tilolo wajawa kabuhlungu ngamapholisa ensitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. Ukas Tilolo labanye bakhe bathola isicoco se-Latin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa ngu-Fidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumente oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba uhulumende wakwele-Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele-Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele-Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe uhulumende kaZulu hathi oncindezela abantu. Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu 172 lilahlekelwe ngabadlali abayi-12. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera obephakathi enkundleni eQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yena le ingabo kuqala kubana befike khona phana okutshengisela ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinali kusho ukuthi sebequalifyile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikithi weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Sikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizadibana leCranbourne Bullets ngasenyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leTenex ngaseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana leCape United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela leHighlanders ngaseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lepana lele Chicken Inn ngaseLuveve, iqembu leDynamos lizadibana lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Yada ngaseVenkere. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Uluveli kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculo osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ocula umdumo wehip hop ekoBulawayo. Asizwe nixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda. Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku, omunye wakhona hi-hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo laye chazisa ngembali yakhe.
Ngizale emulini yakwaSiwela, ngizala ngumama Msipa. Kuyikusho ukuthi emulinyanga kithi sizele saba isikhombisa kuyimo oqala ngifunde ezikolo ezibalisa o Dumezweni Primary School, ngafunda eMganini Primary School, ngazofunda njalo laseSigombe Primary School, ngasuka ngafunda eMandwane High School, ngaphinda ngafunda lase Trust Academy School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo yetshenela nxa ezemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019 ngisebenzise kakhulu lo Blue Master okunguye Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokuphuma nje ngishaye igqomu njalo ngishayele piano.
Namhlanje kumhla ka 1 Ntulikazi sinanza leli langa lapho baba welizwe umuyu Dr. Joshua Mqabuke Nkomo osithiyayo khona ngomnyaka 1999. Ulondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganyele kuyikusho ukuthi mina uLondi Street Culture sabona kukuhle ukubana njengentsha sikwazi ukubana ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala unkomo njengoba siwashiya. May his soul continue rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona, njalo siyamkhumbula loba singamazi. So skip ingoma yona ethi Umqabuko. One love from cares, the city of kings and queens, let's remove the cares. In your tennis bin, the dally chairs, refuse to honor the white. Gomo was right, the decision was tight. Doctor Desulele, ngale corruption, you pour incomplete your machine. Young boy, you taught us a lot, we're now stronger than our strength. Ubuhlungu sibuzwile, abanomona sibakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwaswakala, louder than your voice, the truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo nyongolo, siyakhumbula.
Umuzwa omuhle siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva, njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini eze-intanethi, njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sisagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram at Londile Muzi, iphinde nitholakale futhi njalo ku-Facebook Londi Le Muzi, ukanti ku-Twitter Londi Music, and then WhatsApp khona uyambamba ecingweni 078 637 551.
Muye uLondi ebesilaye kuhlelo WhatsApp Woza Friday libe nempela sonto lichukela igama lamu ngeze Jesus Banda.
They speak different languages but they are one.
Been 22 years without you, Mdala. Kurafu sileli sibuzi, who's the next Joshua? Our people need you, Mdala. Father Vic of Matabele, King of Zimbabwe.
Aye, silukuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Siyabonga kakhulu Londi, uphumelele jakalala lidala. Lonke sidube uhlelo lwamhlanje ngisithi libe lempela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.